Ikhona ngathi ukuthi mina ngokwami yile minyaka eminingi engaka umsebenzi lo obugqwetha angikaze ngihlangane lapho ukuthi umuntu ophanyeke icala ecourt athe sephambili sokuphambili abe sesithi hhayi icala leli kangisafuni mina ukuthi liye phambili sengifuna ukuli-withdrawa. Ngili-withdrawa kanjalo wonke umuntu olezindleko zakhe olahlekelwe zindleko ngizamhlawula lezo ndleko ukuthi i-court lisikwala lokho angikaze ngihlangane lapho. Izikhathi eziningi nxa kusalwa nxa i-court isala ukuthi u-withdraw icala uyabe ungathendanga ama-cost lakho esithi ngama-cost ngoba izikhathi eziningi yiyo kuphela udaba kuphela luyabe solusele ngoba lawo uyabe usukhangele udaba lwakho walubona ukuthi kuyini okukwenza wena othi kawufuni ukuthi liqhubekele phambili. So nxa i-court iza kuthi ikufose wena ukuthi iqhubekela phambili whether uyafuna whether kawufuni alokho mina kangingaze ngihlangane nakho ngiyaqala ukukuzwa sibini. Engxenye balezi zizathu zabo ikhona sizathu sizibuye lezo zizathu.
Ye, kodwa nxa sikhangele ukubana udaba lolu lusemthethwandaba we-constitutional court akula mehluko na lamanye ama-court?
I-constitutional court yikhothi entsha eqale sokusebenza kathesi nge-constitution yonale so ibingakali lama-rules of court ama-rules awe-procedure kodwa khona vele i-procedure eyenzakala kulawomakhothi layo kuthitha ngama-superior court that is i-high court supreme court kathesi le-constitutional court i-procedure yakhona iyafana. Uzananzelela ukuthi umthetho uyatsho ukuthi nxa kuyikuthi kulolunye kumbe kulenye i-area yomthetho engekho umthetho le ye-supreme court okuzasebenza imithetho ye-high court kutho ukuthi imithetho ye-procedure ye-high court le ye-supreme court ayihlukananga kangako vele kayihlukananga ngitsho.